Minyaka yonke izakhamizi lezi bezifelwa izifuyo, zidideka ukuba mhlawumbe zidle umahamba ngendlwane kumbe umkhawuzane, bekwande njalo ubuphofu ezifuyweni ikakhulu inkomo lokudletshwa nje kwezikhumba, kanti yiso isihlahlakazana lesi selantana khamara abanye abathi yibuhobe. Ngokuya kwesikhathi bethekelelwa ngabaqhuba uhlelo lwemalima loko, olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olukhangelane lenswelo zikaZulu, olwe Agency for International Development ababonisana baphuma lombono wokuyihlasela lilantana khamara okhokhela izakhamizi kuhlelo lolu olulabantu abedlula ikhulu 111 umnumzana Aroy Sibanda uthi sihlahlakazana lesi sibangela lomkhuhlane we-anthrax
yikho nje izakhamizi zavolinte ukuthi zikhiphe yonke ilantana liyana ziyibuthelele zisenzela izifuyo zabo kubana zithole ukudla okwaneleyo ngoba lokhu kuyabulala izihlahla, kuyabulala utshani, yonke into akubi khona.
Osakhulayo unkosikazi Petronella Ncube uthi iyingozi ilantana khamara le.
Izinyoka bezikhona, lezi nyamazana bezikhona lapha kwele indawo ehamba abantwana bedlula besiya esikole. So ngubone kuqakathekile ukuthi sikhiphe lesi sihlahla. Njalo lesi sihlahla.
Umnumzana Nkanyezi Moyo laye uthi izifuyo bese zipheledu njengezakhamizi bavukela nsuku zonke egangeni okwamalanga alitshumi lanhlanu ngenyanga.
Izifuyo zethu bezisifa singananzeleli ukuthi ungabe kuyilantana khamara leyo. So sitheke sithole ulwazi lokuthi ilantana khamara leyo is dangerous to our livestock. So sasesikubona ukuthi ngcono siyikhiphe.
Umkhokheli wezokweluswa kwamadlelo lezifuyo komvuthu, umnumzana Nicholas Ncube engaphansi kohlangothi lweVictoria Falls Wildlife Trust, uthi imali maloko iyababonga ngemali kwesinye isikhathi.
Lonyaka kulendlala, ungayizuzana le $30 uyathenga imphupho, usebenza uqinile, nabantwana uyabhadalela ischool fees.
Unkosikazi sisasenkosi Ndlovu uthi uhlelo lolu seluvuselele umganga njalo lwabalethela inzuzo etshiyeneyo.
Uyasiphathisa ngokuthenga impuphu lokuyisepha lani lokuthi okuncane sihambe sesikolo.
Umnumzana Dominic Graham, umholi wenhlanganiso yemalema loko, uthi injongo yabo yikuphathisa isabelo sonke seMathebelele North ngezemvelo.
And the logical connection for us is that if animals are...
Ekuvundiseni lokuhlanza umganga, injongo yethu yikuthi izifuyo zithole ukudla okweneleyo lokuba lempilo enhle.
UGraham uthi bona bakholwa ukuba uZulu ukuze abe lempilo enhle lokhu kufuze kuqalele ezifuyweni ukuze abantu badle ukudla okwakhayo. Uhlelo lokugeca ilantana khamara lukhona njalo ebhinga lenkayi. Okunye okuqhutshwa ngaphansi kohlelo lolu ngokokunakekela abantwana abancane labomama abakhulelweyo ngelambazi elihloliweyo. Sebegebhise njalo imigodi yamanzi kwasungulwa izivande kanye lokunye okuphakathi. Athelane lokulondoloza imvelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo, ngingunokuthaba Dlamini.